Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelane njabulo enkulu emsakazweni Voice Studio 7 ngesonto mhlaka 24 kuLwezi 2024. Ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizinisi asathuthukayo babe lolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma-renters, kuma-rates, kuma-licensing, imali zonke ezigqokele ekhanselini, kuyilungelo labo olokuthi besambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemalini.
Abaculi benkayi bathi baxoxa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi. Kusukela mhlaka 25 kusiya ku 31 kumawadi ehlukeneyo alindawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Yalo ngenjongo yethu la ukuthi abantwana basuke ezidakathini bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sekungaba yikwenza izinto yabona namatrust anjani kakhulu ayabusa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizinisi asathuthukayo, abanye babo kungabasakhulayo, ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla, sixoxa lo mnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informatators kathesi ikakhulu akobulawayo. The lack of information from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezabe zenzakala zathi akhonse ngiyibona njengabantu asebekhona ku-budget yakobulawayo. Before ama-informatators or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is we have a specific for one. As a city council, if you have a father, that is a budget. If city council is a budget,
Sesikhuluma ngalona lolo lwazi okumele libe lalo like laba lomhlangano obuhlafuna lolu daba, libona ingani uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi?
Okay, njengenhlanganiso sike le meeting more training fundisa izakhamuzi nama-informal traders ye-public finance management ukuthi kahle kahle vele yini i-public finance, and njalo i-city council ma isithethe imali leyana ikuhlonekile ama-taxes siyathola konke amalevi wonke lafana bayisebenzisa njani iyetindle ye-city council, and ngobani okufuze beyi-hold accountable because imali yana ngeyabo yikho sijwayele ukuthi we pay the city council deliver. So besifundisa izakhamuzi lama-vendors ukuthi kuma-renters, kuma-rates, kuma-licensing, imali zonke ezigqokele ekhanselini kuyilungelo labo olokuthi besambe futhi bedemand ukuthi ukuthi liyenzani ngemali yethu. Kule mali le kuthiwa yi-3% pension fund ephiwa ngamawadi ngamawadi ekhangelwe ngukansil. Kulilungelo labezakhamuzi ukuthi zihambe zibuze ukansila wabo le-committee that is responsible ukuthi liyenzani nge-3% pension yalo. Kulilungelo le-informal sector ukuthi iyenkuza ukuthi liyenzani ngamali zama-licenses, liyenzani ngemali zamalezi, liyenzani kahle kahle kusikansil. Ngento ngemali liyi-collectayo from kithi njengezakhamuzi. So i-training leyana ibavula amehlo njalo ibancedisa ukuthi bebe well equipped masothi siyalobha besiyadvocata for ama-rights abo when it comes to i-public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi iyasebenza yini, ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladini.
Umphumela uzasebenza i-training leyi besibiza ukuthi training trainers ukuthi hambe kuyetrain abanye abantu. So abantu bebengaba le-information, ulwazi yilo olujulileyo. Abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo, kuba lula ukuthi be-check-e even i-budget. So ma sebelelo lwazi kuzaba lula ukuthi even ma city council i-allocate imali athi imali leyi yokuthi siyakhela ama-vending bay sebengasayenzanga ama-vending bays labantu kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhansilini bethi hayi sicela lethi ubhajethi yasenza yalokhu alokhu alikwenzanga waye lingakwenzanga. So the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe i-point of knowledge when they are going to ask questions ukuthi kanzini. Ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini yikuthi baye belobha or besiyabuza ngezinto abangena-knowledge ngazo then ifithi kansile ngae wefika yobahlakhona khona ukuthi hayi abala know-how.
I-council isilogatsha oluqondane nama-informal traders soluqalisile yini ukusebenza njalo le awubona umahluko?
Soluqalisile ukusebenza, umehluko ukhona njalo mkhulu. Ungakhangela ngaze uhambe kubo sokusile uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo. Most of the people akhezivele bayazisebenza ngokuzithengisela. So khathesi i-department of even i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe lezindawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngumasipala. So i-department is very important njalo futhi yenza abantu bebe lama-infrastructure e-proper ama-vending bays aluphahla enkulumane laphana e-complex kule ndawo eyavulwayo. It's all due to ukuthi khathesi sokule department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
kwenu.
Salamukela Zulu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Yilami umthombo ozithembayo uGibbs Dube. Namhlanje silenhlanhla ngoba nilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazitsho ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi?
Igama ngumlungisi Madavida Usabulala, umshiza wezintomza kushabalala umagidazi ntomsi wentedeni ukhithezo yezilayo etsholotho lapho engizalwa khona ngaphansi kwenduna umathuphula silana nje egoli ngokuhlala.
Ye, siyakuthi wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelelwa khona. Akusitshela ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyosenzani vele?
Ugogohla nje wesizwe ngokwawo. So umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda doda mpila lawo kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezi zinto.
Ye, singathi ngubani olilelo ngayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje lokunye okuthiyene?
Amabutho alezi ntuka zawo zamabutho okuyibona awakhona vele acijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisi ibutho, laba abacijisi amaguqa, laba abacijisi unkantshobomvu. Kuya ngesigaba ngesigaba ngoba lisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kulesigaba lesi kulesigaba lesi. So ngaphansi kwawo kwezintuna zamabutho, ngaphansi komdidiyelo wamabutho lomsekeli wakhe kuba phuba lezi nduna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho kusetshenzwa kanjani.
Yes, sizokuthi ke ngiyabela umcimbi omkhulu akusithele ngomcimbi loza
njengoba umnyaka suphelile sesiqedile njengoba last week besingale egadade sesiyakhumbula amaqhawe akithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi sesiyavala umnyaka khona lana eGauteng eGoli ngapha sesilungiselela ukuphindela emakhaya inkosi yakithi izaba lithuba laphana inkosi yakithi ubulela ntobhengwela kamzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukhu odobha umthwakazi bayo nalengayo abafunga bathi angeke amwela umzingalo amwela amakhanda amadoda uzaba lenkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langa mhlaka 30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omutha lo ebaphathisa nompako abazahamba nabo esiye emakhaya besiya lapha besiya khona mhlaka 30 November kuyisathathe sabe silana eKarfontein esikolweni aphana okuthiwa yi-BZB Hopefontein School eCentralfontein yikho lapho esabe sihlangane khona.
Ya wanxusa bani?
Wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani elongo ungumuntu wakumthwakazi ingumuntu ongaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa konke lezivakathi ziyavunyelwa wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo siyalinxusa nonke bantu bakithi phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule sifayelisane kahle sisiye emakhaya.
Yokati kangalani kolokho?
Kakhulu kakhulu ukuthi ngemva komsebenzi engidala esiyenziwe isizwe nonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi kuqala umnyaka ngo-April sagijima saye ebabambeni lenkanzi kumhlomela wenduna uDakamele sesibuya lapho kwaba le-month cultural event eyayenziwe enduneni laphayana enkezi umaphisi sesibuya lapho kwayiwe emhlahlandleni kuyakhumbula inkosi umzilikazi sesibuya lapho kwayiwa ukuyavulela itshe lapha lendlovukazi enyathi lapho kuyavula ithi lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi umzilikazi sesibuya lapho kwayavulwa ilitshe lenduna yesizwe laphana uGambu Sithole le ngaphansi kwenduna uManguba ePlumpt sesibuya lapho kwayiwa eGadadi ukuyakhumbula amaqhawe akithi umsebenzi omkhulu lo wenziwe ukufunza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbula bebonga yonke le msebenzi bebonga amaqhonga abakhokheleleyo zange sibe neengozi eziningi asihambile siyile ezizweni ezinye ezifana labo Swaziland siyile kwaNatali siyile endaweni zazange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni konke lokho kumele sibonge emathongeni akithi zamathonga esinyuze ukuthi kusikhokhelele kuze kuyofika kuqhatheke kakhulu kakhulu
hayi sibonge kakhulu jabalelo ngathina kusasa ye lokhe ngumnumzana Jabalala ukhokhela ibutho lowakhethwa umndeni wakokumalo ukuba inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula ake simalapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilani
ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo kuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useniSpanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola ukuba libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangela ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase Efeso 6 chapter 6 verse 4 ithi lani bobaba lingabathukuthelisi abantwana benu kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. Kutsho ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba, nxa umuntu kuthiwa ngubaba ngkhaya, kutshoni uNkulunkulu wamdalelani? Siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu othwa ngubaba ungabe kungumuntu onjani. Abanye safundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo, abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa uthwa umuntu othwa ngubaba wenzani. Kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu othwa ngubaba wayevele ekhangelela ukuthi ubaba enzeni. Okokuqala siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe. Wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe, njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazabakhona. Kule ndlela okumele abakhulise ngayo, njalo kule ndlela kulesikhundla sikababa, kulesikhundla sikamama, kulomsebenzi kababa, kulomsebenzi kamama. Ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona. Okokuqala, ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya, nguye okhokhela ngkhaya, nguye oletha umbono ukuthi siya ngaphi, senzani, sihlala ngaphi, sidlani. Konke lokhu ngumsebenzi kababa. Ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu, ngiyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu. Vele yena u-Adam edalwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahle amnike u-Eve umngakhe, kodwa waqala wamusa engadini yase-Eden ukuthi ayisebenza kiyo. Sesebenze kiyo-ke kwasekubuya-ke u-Eve, u-Adam wasekholisa wathi hhayi, leli lithambo lamathambo ami, ubhambo lamabhambo lami. U-Adam ekholisa lapha nembono u-Eve, kodwa-ke wayevele esesebenza. Uthe ngemva kwa-Eve sokubuya abantwana, simfica vele u-Adam engumuntu okhutheleyo osebenzayo engadini, elungisa ewondla imuli yakhe. Ngakho umsebenzi wakho wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli. Okwesibili, yikulala ukuqondisa abantwana. Sasibone kathesi emajele kugcwele amafana, kugcwele obaba, babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo. Nxa ubaba engekho oqondisayo, asitsho ukuthi ubaba ahlukuluze abantwana ababambe ngokubahlukuluza, kodwa asitsho ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo, abaqondise ngendlela okumele bebemazi ngayo uNkulunkulu. Abantwana abaningi ukukhonzwa kwabo uNkulunkulu lokuba mazi kusukela ngkhaya. Ngakho ubaba ungumpristi omkhulu okumele aqondise imuli yonke. Njalo-ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazi njani. Konke lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba athathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli, isigaba sakhe sokuwondla, isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi. Baningi abantu abakhula-ke ubaba engekho. Ngakho-ke ngomusa wakhe uNkulunkulu uyasidingela abantu omakhelwane, omalume, abanye abantu abangathatha leso sigaba sikababa, kodwa kuqakathekile ukuthi kube umuntu obangubaba empilweni yakho. Njalo kokugcina, ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguye uNkulunkulu. Yikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini. Umuntu ongubaba uyasivikela, uyasondla. Yikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke. Wena ungubaba kathi esondlaleleyo, uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni, uyabapha isinkwa sensuku zonke. Lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena, kodwa wena nguwe olomlando owokondla imuli. Nxa umama ekwenza esondla lemuli uncedisa wena, awumelanga lo msebenzi uthiyele umama. UNkulunkulu wabeka wena ukuthi lowo ngumsebenzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza, nithandazela bonke obaba abalaleleyo, basize ubanike umusa wokuba bakwanise ukuba ngobaba. Kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza, sicela ukuncediswa nguwe moya oyingcwele, moya kababa, ngegama likaJesu. Njalo nithandazela labo abakhula bengalabo baba, ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo, umoya oyingcwele uzokubasiza, abaduduze, lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhliziyweni zabo. Ngiyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda lisize, ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abaculi bentayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni sabo endaweni ezibalisa igonye Nkayi Center kwelutshena Nyaje ezitolo zemateme Khomayanga lezenga ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi umcimbi lo ubizwa ngokuthi yinkayi festival njalo lapha sizwa umculo werumba othi ikhothe ikhothayo okabheka usizi Fuzane yena ohlabela le Maduma Express uFuzane ungumsekeli kamgcinisalo wenkayi festival njalo sichathisela okuningi ngomcimbi abawuxoxayo
ebusizi Fuzane ekhaya ngizela emakhasane enkali sikoke umcimbi wethu ukuthi uyoqala isukela kobulawayo mhla ka 24 sizobe sisegonye ezitolo mhla ka 25 imicimbi yethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu 7 so sizoqala egonye ezitolo wavele wasibhukha lo muntu minyakeni ejolileyo siye sakwenza lokho sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana benkayi kuphela so sizoqala egonye mhla ka 25 26 siyabe sisenkayi center sisukela lapho siye kwelutshena sisuke kwelutshena siye enyake sisuke enyake siye matene from matene siye eKhomayanga from Khomayanga siye ivala sesisempumelelo njalo ngokwamalungiselelo siyasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand so basabela baba balutshwana abaculi lento ayibaningi bayafika maybe ngoma-53 kodwa singu-22 kuphela kwamanje so sakwenza kwaba open ukuthi abenza ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezimancane sa-approacha futhi nabadala nesikolo ukuthi bangaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo kuvulelekile konke lokho njalo nenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezitaladeni bangathi ukuvala kwezikolo babona ngathi sokungaba ikwenza izinto ezisiphizeleyo siyabona namadrasi angene kakhulu ayabusa khuluma kunje abanye sebenzisa amagama amabi abanye sekungasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emkoleni yabo
ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadale laphana imali ngeyani imali leyi njalo lini elikuqoqayo lincediswa mbani lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale
allright umbuzo omuhle lowo dadewethu imali leyi esiyiqoqayo laba abasijoyinayo ikhava isound some 15 ezidlala laphana engakwazi ukuthi ibangele abantu ukusizi lapho bangafika 300-500 proper sound mhlawumbe mangayibeka ngaleyo nsizo isawunje ethe ukuthi la-transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale umuntu ma ngabe econtribute leyo mali ihavard ukudla futhi yonke leyo mfrend i-transport iyamkhava ukuthi khona lapho isikamba nasigangoma usuke ungekho wedwa mhlawumbe la magida angoma abe mathathu okanye babe yi-3-4 bonke bakarahlukho kokhona lokho esizobe sikwenza or kulabo ohamba nabo oyosisana labo ukupromotha umculo wabo
yeboke abantu abazolilalela bona bayabhadala yini njalo lina liyalidinga yini usizo lokuthi liphathiswe ukuqoqana lomthetho ungaphakathi
ngoba singabantu esifika khona ngapha ngoku abaningi baseSouth Africa bakhona abakubulawayo kodwa ukuthi uziye kuwenkazi iyacela ukukhamela so abangenayo abantwana ngamadola then abadala ngamadolari
ngilele ukuthi bazabuya ngobulingi abantu
ngilele ukuthi bazabuya ngobulingi ukudlula lesiyana ngoba bekuthakazelele kakhulu kunjalo abanye abasiyenza engathi imibono ukuthi hayi yinto into eniyenza kuyafuneka sikhele kuthathe isikhathi njengabazali la ukuze sithole mhlawumbe sifike ikhambeko sakhongolozela lapho eningagigela khona labantu abathathiswa lila ngamarebu izinto ezifana
nje bebaningi abazalixhasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngixhasa ozabini la ngizonika okuyi-flexi ebekele ukuthi naye kwelasisayiti ushiziya also giving back nasifika laphana kuba khona kwethu nabantu bamabanile ukuze naye akwazi ukuhlomula business wise ngikwena ngathi futhi kusase ngumuntu oyedwa osibizile nakwesipho sami entayi esenti
kubaculi
kubaculi laba abasabelile ngisengikhohlwa laphana originally nayo izoba khona iyachasa nayo sahili sanda ngaphana transport lani nimbijana mbijana funeral ekhomaya abaculi ababekhona kungabaculi abathi Precious Diana Colin Moyo endiyabelungu ngibiza ngumaphotho bathula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezepoyetry into ezingathi ngamahlaya ziyahlekisa nakhona mpela kuze sifike up to 22 ngiyabanxusa abantu bakithi ukuthi kumele babuye bazobona ukuthi abantu abazobenza njani sicela basisapot khathi nala eduze ngaphambi kokuthi baye khathasha ngeke sale sizosabela lokhu abafike besikhazele khona sizosebenzisana ngabo
lowo ngubheki Phuzane umculi wenkayi esixoxelayo ekwele South Africa siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival yeah. abizawuzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizisweli nje imizwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imbongi umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa